izikole ezibalise seGaranyemba ngezinye zezikole ezansemandebeleni ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi zingavulwa ngomvulo lapho abafundi bebuyela esikolo. Imbiko esiyitholile iveza ukuthi abazali besikolo semfundo yaphansi eGaranyemba balomlando okudinga amanzi bawase esikolo ukuze abantu babo bageze izandla, kodwa abasakwenelisanga lokhu. Ukhansila walindawo mnumzana Miklas Ndlovu uthi lukhulu udubo lwamanzi esigabeni sabo.
Kwa-13 udubo lwamanzi luphezulu okunye okumangalisayo. Kule ndawo eziningi ezivele ezingelawo amanzi, silabo ndawo ezinjengabonsimbile ziyana kathesi kuphose kwabangcono lonyaka ngoba idabani isakhele isendi dam lalaphana kubosifanjana ayakhiwa amasendi dam, kodwa udubo lukhona kakhulu ewadini yethu. Ungakhangela izikolo ezinjengabogaranyemba primary school, ngomvulo sehlulekile ukuthi sivulwe ngoba vele kasila sosiyaso yamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi sesitezi uthi kube liphutha ukuthi izikolo zivulwe ilizwe livaliwe nge-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka ngomkhuhlane we-COVID-19.
Esikunanzelelayo ukuthi ababalisi babuyile, abanye njalo ababuyanga, mhlawumbe ngesizathu sokubana i-intercity travel ban yezimota zokuhambisa ilokho ikhona, njalo kuloko esabela uba igcikwane lingabuya limemetheke ngamandla ngoba izikolo zangapha ngemakhaya azizange zilungiselelwe ngokwaneleyo ngendlela yokuthi zihlanzwe. Kanti njalo lababalisi baphiwe lokho kuthiwa ama-PPEs, abantwana balungiselelwe ukubana bazuze ama-mask ukuze bavikeleke kuleli gcikwane.
Ngaphandle kokuswelakala kwamanzi, ababalisi bebengekho emsebenzini okubangele ukuthi abafundi bayeqhuba isikhathi nje, kuthi umnumzana Grade Mpiri wamatobo.
Esikolweni phansi kwaso kwesanesini ngike ngafika khona, abantwana balutshwana zile babuye ngendlela yokufuze bebengabaka-grade 7. Njalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngisiyafika esikolo njengoba ngiwu-chair ngikhonaphana esikolo. Nababalisi abangu-2 kuphela, so angikwazi imbangela kuyini vele kule problem ezikolo la ababalisi bakho ezikolo, ngingazi ukuthi kuhamba njani baku-strike.
Amazwi la asekelwe isakhamusa kokodlwayo mnumzana Ntando Ndlela, yena odwa abanye abafundi abayanga esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Ngithi lapha eselabhosi izikolo kuthiwa sezivuliwe, kodwa ngeqiniso izikolo kazivulwanga. Iningi labantwana bavele bona kabayi esikolo, abantwana abaningi abangamankazane kakhulu, abanye sebengabazithweleyo. Lakhonokho kwenziwe nguhulumeni nokuphonga ujuma abazali ukuthi kuthiwe izikolo sezivulwa khonapho khonapho. Abazali abazilungiselelanga ukuba babhadale imfanelo zabantwana besikolo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Ngiwani, uthi ofisa ababalisi babelo nembeza bafundise.
Abantwana bese belimala i-character yabo, belimala lokuthi nje ikusasa yabo ibisilimala. Kuhle sibe ukuthi izikolo zivulwe ende siyakuthakazelela. Unembeza kambalisi uhleze khona, njalo umbalisi ngumuntu othanda ukuthi nga uba lama-results amahle. So grade 7 teacher bavulileyo sekusiya ngokuthi yena vele uteacher unembeza wakhe unjani. Bakhona sibili abafundisayo, bakhona abanye abawayawaya.
Umnumzana Dawungana Ndoro isikhulumele ugatsha lwezemfundo uthi iningi lababalisi likhangele lokuthi libuyele esikolo ngomvulo lapho sokuvula bonke abafundi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kwaBulawayo, umnumzana Vusimuzi Mahlangu, uthi ababalisi abayindawo ngoba bengelayo imali.
Kuviki yona le edluleyo abafundi bebebiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulababalisi abangabafundisa. Kungakho thina njengenhlanganiso yababalisi emela amalungelo ababalisi-ke sesikhuthaze ababalisi kakhulu ama-members ethu ukuthi-ke bangayi emsebenzini ngoba uhulumende akakathathi isinqumo sabo kumbe izikhalazo zabo ngendlela ekhangelele ukuthi ayenze. Ababalisi bakhangelele ukuthi-ke uhulumende abanike iholo elingabaphilisa.
Abafundi basalele emuva ezifundeni zabo kulandela ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okungabangela ukuthi bengaqhubi kuhle kumhloliso yabo lonyaka njengalokho kwenzakale enyakenye. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.